Zika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mbimbitho 2020 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imoto ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter le abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Ezakubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo ziphuma kuphela uma zisiyakwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni. Bethi bahlala bechiwa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe. Kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe. Njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla, lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus. Oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa. Abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lomkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nani lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imoto ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter le abayilandeli ukuthi bebe kathana kathana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi sikulockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Kuyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile kanti i-government angithi bithe ama-essential services yaqamba lawa amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphozwa njani ngamakampani ethu asasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancishana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abalamali, iningi alikaholi, akula ngenye indlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhuyana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholisa. So lokhu kuyinto okumele ngayo bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wazayi uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumuntu ubuyele esimeni sawuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengisa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besinelisa ukuhlala emakhaya.
Informal economy to assist them with finances to keep going.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza abaqhathi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sokunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, uMnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadale. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngoduko lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wokhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a worst position, in danger of our life.
Lale mibi wesakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba le coronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo awenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethele linyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu, bephuma kuphela uma besiyakwenza okuqakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu, bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMatabeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owaseVictoria Falls. Lo ndoda esesamnika itreatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke okuthiwa ngama-contacts wonke abantu ahlangana labo sabatesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus bonke ni banegative.
Uqhubekele phambili uthi Mberengwa esithi
okwakathesi sesayenza ama-test eMatabeleland North aweCOVID akwana ukuba yi-11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe-positive, abanye bonke ba-negative. So ama-teams ethu bazama-ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo, sixwayisana njalo ukuthi sizohlala sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa, singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela. Foneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indawo
ndaba yokuvimba le ngike ngabhodabhoda namhlanje khonapha kobulawayo explain ngikhangela nje umuntu ukuthi unjani ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama vendors and formal traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile befungukhangela umuntu uza kanjani abanye bekhala ngokuthi inkinga yokuthi abazobe sebenza ama rent inyanga siphele but ama rent bazawabhadala ngani bese ngabukhulumende mbuya amemezela ukuthi ukuhlangana kwama rent kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala ngce ilizwe abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani njengoba ubulawayo city council kwezindawo amanzi akafiki ngani amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki abanye bekhala ngokuthi bona laba nampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu la ngomgqibelo so ukuthi ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi bafuna ukuthi ngabafundiswa ngakho bekwazi ngezinye zezinto enye zithole abantu engikhulume labo namhlanje khonapha kobulawayo kodwa-ke njengoba ngisitsho mina akungithi ngihle kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla sengathi uhulumente ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge bathenge ukudla njalo futhi indaba yamarenti le layikhanyele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti asenesikhathi sobunzima kuze kwedlule
okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19 edolobheni lokhe kungakabi ngitsho nesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19 uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobuningi ngesonto. Abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminingi-ningi efana lasemadolobheni ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambi-hambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo. Njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Yena-ke othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokunqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus. Ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini.
Izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwo abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi yona hhayi umumo wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amaphorisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo ne-AP car mimezele kutina ingwe kuna chautuwe mwanya zilabandu siyezwa njibibale kutina mwagati nsema kusi nga lape nkatile kona kubontumba mwagati kutina sisuge ntumbani besu kukili negile so ngati vile kakuu kukota hii movement ya bandu nje yati ngachiwa edekanga mwa nge inga ni nchagiwa bandu kepuma zibu ngezi nengi mwa nginanzele ange mwota ama pasi venga pumi ngezikatele spana na ngezikandani kepuma vile eni Mugama nini, awe puma wabu 7, esinze kusha matripe nyeti sabatala, nisi ima kaya, ayu umumu wakona unjaru. Umumu ngamta, kandi utulile umumu, ngamta njenga hapa wata iba polili, haba nyagazeli njenga nsugu zonke.
Aya wana gala yini ama socha gumbe ama polisa epotapota kunapo ngenda wano?
Hapa tina ima pandena hayo. Aya siya wenye, kutula nja bantu wa kuzana, viboni sana, baya sabana bantu, wanita kumunye, viboni nja bantu veda po skupu, kapa titi ngoku skupu kia, huko na makaranda nafaga, maketi nji, kuti nga huku vila pande, uwa ya sambuzini, unyatele nji, kuya ungani ule kia, wendo wakwa, kwa unyatele, kula manzi, adisepa, kezi zanda every 20 minutes njona lapana ngabonisa sama video huko kula bekwenza huko kona ngachana kuthi kuthi ngendlela efana nayo abamanga huko kuloke bekwazi abantu abaningi ba iGMP yo engani bathenga ukudla khona amasakabo kuthi izigogala bogogo kula masakabo lana babuya every month
Umnumzana Moven Khelisa Ngwenya yisakhamuzi sedaluka eLupane. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eLupane. Ku live talk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane leCoronavirus emhlabeni jikelele. Lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula inkulungwane ezilikhulu namashumi amathathu lanhlanu 135,000
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu 135,000 selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,400. Uzulu waseMali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edalela lePhalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane leCoronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane leCoronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uzulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Udokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki ele ginger ele nyosi njalo elamalemon ayilanga manga lokhu akukaziwa njengoba lesa sithina sikholwa ezi science.
umqondisi wezempila kahle esibhedlela sempilo central udokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempila kahle hathi eyabantu makhaza
lo umkhuhlane unjenge flu iyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena usuphefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu umkhuhlane lowo uyabulala abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba lekwazi iflu kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende sethi abantu behlale phansi okwamaviki amathathu lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula uyathathwa ngokuthi izandla zakho izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane ligcikwane elitsha yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amachumi ayisikhombisa hayi bayafa kakhulu abantu abadala lapha libananzelele kakhulu labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasosha aphansi abagula umkhuhlane wegciwane leli lijayelele liyabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu nxa leyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha kobulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlela yabeliso khona lifonele abantu lingaze lagada imjova namabhasi lisiya ezibhedlela lokhu kwenzela ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangele ukuthi ngabe kuyiyoyo lowo mkhuhlane ngiyabonga kakhulu mahlaba ezulu liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona siyabonga
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha
amalemoni liwakhamele emakhaleni of course kubuhlunganyana kuthi ubuhlungunyana bakhona buyedlula even abantwana abancane bona babancane ncane abamunyayo lingesabi khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala lokho esithi ngamakhuvula kuphume amakhala avuleke imphimbo ivuleke izifuba zivuleke libe selifutha abakwazi ukufutha faka amanzi akuqatshisayo ukuzela ingubo ufuthe uginqe kuphume iziphukuthuku lezi kuphume amakhovula udenda yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu abantu bagcine betshona
odokotela nengcwethi zezempilakahle ezimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi akukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngingaqakathekiswa elizweni bethi bahlala betshiywa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezebrayile yintethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba
abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo
please place your document we care grows care international flyers OFN then adaptive innovative independent living hardware and softwares for all forms of disabilities
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga othe lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuqoqa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we are starting to plan for
lonyaka asila amama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imitshina ikhona sibili la kulezinsuku kodwa udube ukuthi abaningi bagcina besalela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo wejuti le mithelo kiyo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo u-advocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwakuqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi i-braille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi i-braille itholakale. Okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana nabo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi i-braille itholakale kanye le information itholakale nge-braille.
Uthi ukusilela kwesekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo i-braille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqhathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali, angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela i-braille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina we-braille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala i-braille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunenye.
Lapho kufundisa abantwana abangu-6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenze sokune plus indawo zemali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha le-braille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi ye-Afrika. Uhulumende ule-braille printer press emzini we-Mount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezomnotho engaboni laye uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise abantu
ngakubanga elinjani. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulawo yo infrastructure kodwa uqhathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengano uhulumende ezikhathini eziningi uya phonga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa i-braille day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya, lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Sirugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uFraxides Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.